Ngiyakhumbula ukuthi khona inyanga ephelileyo sike saba senkayi lapho esihambe khona sayakwamukela ubukhokheli obabuhambile nabasekeli nje bonke ababehambile baya bahamba lokhuphe. Bekufuzile ye ukuthi sibe lesikhathi sokwamukela i-provincial executive mhlawumbe yonke eye MDCT eMathebeleland North. Kodwa esesikwenzile sike sabona ukuthi hayi asifuni kufana labangane bethu laba bezana uPF ababona ngani i-politics yikuthi displaya lokwenza ama-show abantu ukuthi bakhona babuyile ukuzojoyina emhlanganweni. Thina okwethu esikukhangelayo kayisikho bantu owaphiwe kutshengiswa nje impikitsha. Thina esikudingayo sidinga abantu ababuya besizosebenza. Labo bantu yibo abantu esibamukelayo. So ke ukuze lokho kuhambe kuhle sesithe thina abantu kabahambe ku-ground. Behlangana phansi njengobukhokheli obuground. Ngikhuluma nje bekulomhlangano eLopane West iviki edlulileyo bonke ababehambe lomakhuphe kuleyana i-constituency eLopane West sebephendukile. Ngizwile njalo ukuthi umhlangano obekhona kanye le-candidate eyayikokhuphe ngo-2018 eLopane West zwile ukuthi bekhona kulowo mhlangano. Angikatholi i-full briefing yokuthi khona bavumeleneni but eqalisile ukusebenza ku-ground. So ke yikho esikwenzayo kuma-constituencies wonke lapho okuhambe khona abantu bahamba le-MDCT sesitheka bahlangane ke ku-ground. Bangahlangana ku-ground kwampana ku-constituency at constituency level bebonisane ukuthi sokusetshenzwa njani. Ngoba into esiyidingayo asidingi bantu bokudisplaya. Dinga abantu abaletha i-value ku-ground.
Wona umkhankaso uhamba njani ikakhulu sibona ukubana kunzima ukubuthelela abantu ndawonye ngenxa yemigoqo yokuvimba i-COVID-19.
Thina njenge provincial executive ye-Matabeleland North asihlalanga phansi Chris siyagijima. Asila viki yamahara iviki la ngeviki siphakathina kwama constituencies achiyeneyo lokho okokuvinjelwa ngenxa yama COVID regulations bese ngakahlangani lakho mzwana lapho esiyahlangana khona lakho esiyabe sikukhangelele ukuthi bebekwazi abezana uPF ukuthi khona nxa bona bekwanisa ukuthi behlangane be observe i social distancing be observe lo mthetho wabo lathi kabasivumele ke ukuthi sihlangane yesi observe i-social distancing njalo si observe lo mthetho wabo bangaba bangayenza njalo kasoze sibe le problem. So okwakhathesi thina siyazihambela siyalungiselela ama meetings ethu ngoba remember ukuthi into esiyesabayo kakhulu kayisikho ukuthi ngumthetho wona lo ofakwayo osekwazi ukuthi uzame ukunqanda thina. Esikwesabayo kakhulu ngumkhuhlane wona lo okuthiwa khona ukhona lo mkhuhlane yiwo esiwesabayo. So lathi siyabe singafuni ukuthi ama members ethu lama supporters ethu nesebanjwa ke-COVID-19. So siyahamba siyehlangana kodwa sihlangana under circumstances ezoku-observe ama-protocols awe-World Health Organization.